Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 16 Gwenkwezi 2024 ngudabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bayasukuma ngokunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuthokozela khona lokho esikubonayo.
Kuqhamuke udlakela emasingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa ngohulumende oweprivate voluntary organizations bill.
Umkhuhlane okwenza ubengeke lapho odubo kulamazaneukuthi akulisakansa manje isikhathi zalo sehli abanganazela ezambuzini ayeayakhasaplashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagezizane.
Ugatsha lwezempilo kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezemashonaland west manicaland leshithungwiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi kusobala ukuba ibandla leZANU PF lilakho ukusebenzisa ukuqhutshwa kohlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla ukuzidingela usekelo lwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Buqhamuke udlakela emashingo lasechinoyi namuhla emihlanganweni yokuzwa imibono kaZulu mayelana lomthetho omutsha ophakathi kokubunjwa nguhulumende oweprivate voluntary organizations bill okubangele ukulimala komunye umuntu emashingo. Lanxa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi etshele iStudio 7 ukuthi ubengakezwa lutho ngalolu dlakela, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZim Rights ikufakazile lokhu njalo ithi umuntu olimeleyo lo uhambe wayakwelatshwa ngodokotela. Abasekeli bebandla leZANU PF yibo ababikwa bephazamise imihlangano le besola izikhulumi ezethule imbono yazo zichothoza iPVO bill zisithi ayimelanga ipasiswe lidalele ephalamende ngoba isipha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso ezizimeleyo ezingavumelani laye. IZim Rights ithi njalo abanye abakhulume emhlanganweni wamashingo wona oqhutshelwe eCharles Austin Theatre sebebalekile ezindlini zabo bayacatsha ngemva kokwethuselwa ngabasekeli bebandla elibusayo abachithe umhlangano lo ungakapheli. Umhlangano wechinoyi wona uqhubekile ngemva kokuphazanyiswa kodwa bese kulokufuthelana okukhulu. Ungapasiswa lomthetho ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto esolwa ngabalela amalungelo oluntu kanye lamababandla aphikisayo, kodwa abebandla leZANU PF bayawusekela besithi ujonge ukwenqabela inhlanganiso ezihlose ukulimaza uhulumende zisebenza lezitha zeZimbabwe. Umanyano we-United Nations wona uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kamelanga awusayine lanxa ungapasiswa ngoba usephula amalungelo kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-National Consumer Rights Association uMnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi ubone kulokuxokozela okungaka ngokuba lo mthetho uzabathinta ngendlela enkulu abantu, hayi encane. Ngakho ke abantu bayasukuma ngobunengi besiya emhlanganweni yona leyo kube lenkuthelo enkulu kube lokufuthela nokukhulu kugcine kulokuxokozela khona lokho esikubonayo. Kugcina abanye sebedonsenana ngezepolitiki, kanti ke icacile lento esikhuluma ngayo. Unengi labantu njalo abaya emhlanganweni leyo bathwala ngamabhasi bayefika khona bengakwazi abazokukhuluma kuleyo ndawo, bafike bakhulume izinto ezingasebenziyo ezingelabufakazi ezingakhelwa ngeqinisweni. kube sekubanga intukuthelo enkulu phakathi kwabantu uthole sekulokufuthelana sikubona endaweni ezininge ezihlukahlukeneyo ngumthetho ongadingakaliyo lo ongazange wadingakali ozahlala ungadingakali vele ukuthi ube khona iZimbabwe izabanhle kakhulu nxa umthetho lungekho ngakho ke kuyisifiso sabantu abaningi ukuthi ungabi khona lo mthetho
Ungathi yiziphi impawu ezihamba phambili ezimbi ezenza liphikisane lalumthetho
Umthetho lo wephula amalungelo abantu ikakhulu ilungelo lokuthi abantu bazikhethele abahlangana layo okuthiwa i-freedom of association Umthetho lo uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uzamisa izinto ezinenge kade zisenziwa zinhlanganiswa ezizimeleyo abantu abanengi eZimbabwe baqhatshwe ngama NGO abantu abanengi eZimbabwe bathola ukudla kuma NGO bafundiswa ezikolo ngama NGO ama NGO akha izikolo akha ama classroom block aletha amabhuku aletha ahambisa imithi ezibhedlela ncedisa ngendawo zokubelethela ezabo mama afundisa abantwana bangamankazana akama toilet agebhi isikotsho akama damu awukunathisa inkomo ancedisa abantu ngendlela zokuzuza imali ezezingadi ezinye njalo ezihlukahlukeneyo ngakho ke abantu bazathinteka ngendlela enkulu kakhulu lo mthetho uzadiliza ezomnotho ezeZimbabwe uzaletha indlala uzaletha ubuyanga uza kwephula amalungelo abantu yingakho abantu beZimbabwe bengawufuni lo mthetho ngobuningi ba kucacile khona lokho akulabunzima ungawubona ungena lo mthetho uthutsha kwebe ukuthi kwenziwe into engahambisani lalokho okufunwa ngabantu
njengoba abantu abanengi bekhanya beusola kakhulu umthetho lo ubona uhulumende ewamukela yini kumbe singabona ehlehla nyovana njengokukhuthaza kweUnited Nations lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo kazulu
Kuzaya ngayo ukuthi uhulumende weZimbabwe ukhethe ukuba nguhulumende wabantu kumbe ukuphikisana labantu. Abantu bacacile ukuthi umthetho lo kabawufuni ngobuningi babo ngokuba besazi ukuthi uzaletha ubuyanga, uzaletha ukwephula kwamalungelo abantu. Njalo kawudingakali lo mthetho. Yona limthetho ekhona ekhangela inhlanganiso ezizimeleyo yanele. Akulabufakazi bokuthi lokho abakhuluma ngakho ukuthi kwenziwa izinhlanganiso ezizimeleyo kuyenzeka. Siyakwazi kahle kamhlophe akukho lokukodwa nje okwenzakalayo kulokho okuqanjwayo. Ingakho besitha hey asiwufuni lo mthetho uzazilimaza amalungelo ethu uzalimaza ilizwe uzalimaza inotho uzasikhipha ukudla emlonyeni okuhle kangaka ngakho ke uhulumende kumele lalela abantu enze okufunwa ngabantu awudingakali lo mthetho awungabi khona
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe njalo ngowenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo owe studio 7 ekobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sezano PF umnumzana Chris Mtswangwa ngalolu daba
The Voice of America
Ugatsha lwezempila kahle lwazise ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo esekholera kwezinye indawo zezigabeni ezeMashonaland and West, Manicaland leChitungiza lanxa inani labafunyenwe belawo liphansi. Kodwa ugatsha lolwazise njalo ngokuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 abafunyenwe belomkhuhlane wesihudo kodwa esingalani lecholera. Kwaba labanye abayinkulungwane lengxenye 1,500 abafunyelwe belomkhuhlane woqhuqho owemalaria. Isihudo secholera esiqhamuke ngonhlolanja nyakenye sahlasela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lane kumbe 34,000 njalo sabulala abedlula amakhulu ayisithupha 600. Ukuhlaziya loludaba sixoxa lowake wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Ambrose Sibinde.
Umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odoba kulamazibonela ukuthi kusitakanisa amahygiene standards abe sehlile akungananzela ezambuzini hayi ma kungasafulashwa kuhle nabantu basebenza ambuzi bangagesi izandla yiko okwenza umemetheke so sokukhona yikubana lathi kobulawa liyananzela kusiyohlupho olufana nawo lwamanzi engxenye aluba kuya khathi siyananzele ukuthi indawo ezinele khona abakobulawayo yiwo amanzi ehlupha akayekele engavalwa kwesikhathi esile siyakwazi ukubana amanzi ayashoda kodwa-ke ngenxa umkhuhlane losukhona usithikhathi siyayekela amanzi angavahle ke kubonakala umkhuhlane uqala uncane uzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube la mashadi ama-water shiosila ungathi ancedisa abantu xhaso sokunzima kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando okubana bo indawo ezingela amanzi ziba la manzi ngoba nxa uvele kungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwuncane so-ke engxenye kobulawayo sisicheleke ukuthi hhayi amacity fathers ethu abayavumela ukuthi khathi samanzi angavalwa lokhu kuthiwa i-load shedding bake bayekela amanzi achubeke khona.
Kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawusihlisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu iministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa sithi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health ekube le ndlela yokuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezigabeni kuma-communities kuzakhamizi abantu befundiswa into yokuqala kufanele yenzakale le kuthi nala abantu abadenisa ezitaradeni laba abazincedisayo sithi ama-vendors labo bake babe le ndlela yokubana bancedise bancane ngoba uzananzela badeka banama-fruits akula mazi umuntu uyathenga fona ukudla engagezanga so into zomasofane zincane lezi amabhayilozi akalandeli abantu belasobolezinyeni ezitaradeni bethengisa ukudla abaye badekisa bezithwala konke lokhwana-ke kumise ukuthi ama-local authorities ohulumente abantu baboshwe bakhuthe ezitaradeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo Progressive Bulawayo Residents Association. Owake waba ngumphathi ntambo wakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandimoyo Gaseko ubhubhe namhla koBulawayo esibhedlela seMater Day ngemva kokulwisana lomkhuhlane we-BP. Indodakazi yakhe unkosazana Phoebe Sandimoyo wazise uZulu ngemva kanina enkundleni yokuxhumana e-X kumbe Twitter. Unkosikazi Sandimoyo owake waba lilunga le-Politburo ye-ZANU-PF waba ngusenetha wakoBulawayo kanye lomphathintambo waleli dolobho phansi kobukhokheli bowayengumongameli Robert Mugabe. Amalungiselelo omngcwabo wakhe awakaziswa kodwa abantu babuthene emzini wakhe e-Sunning Hill koBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abamabandla aphikisayo eZimbabwe bathi bakhengelele ukuba ibandla leZANU-PF lizabamba ngamandla abantu emadolobheni lemaphandleni ukuba balisekele ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokwabela abantu abalambayo ukudla. Bathi kusobala ukuba kuza kwenzakala lokhu lemadolobheni lapho kubikwa sekulabantu abaningi abalambayo ngenxa yendlala edalwe isikhudumezi sokuguquka komumo womkhathi ese-El Nino. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu lisithi kuzasetshenziswa abantu abaziwayo emphakathini abanjengamakhansila ekwabeleni ukudla abalambayo. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance. Uchuma usungula lengxoxo.
Namhlanje ngikhuluma so embo lobabuncumile abanye abalaleli abangabe belalele ukubuziwe konoku eParliamente lami nginje ngakubuza kuMinister of Public Service Labour and Social Welfare ukuthi kanti right nqa lapha njoba kulendlala engaka abantu bamadrobheni bazathiwani waphendula usibili ngengeke liphelele ukuthi hayi lasemadrobheni sesibuya sisenza ama assessments ukwenza ukuthi labo sibancedise ngokudla okuyinto esizaqala ukwenzeka konoku namhlanje ngikhuluma so Minister of Agriculture ubaba uMasuka naye uphendulile konokwana ekusho njalo ukubana bebekukhabine meeting Tuesday lapho umongameli welizwe akhulume khona ubana akumelanga kube lo muntu olambayo njalo akufidwa kumbe utawuna lapho abahluphekayo kuphela abangasebenziyo kuphela abasebenzayo labangasebenziyo konke kuyahamba kukhangela household by household lapho kulesidingo khona ubana kuncediswe bese kuncediseka abantu bencediswe ngoba uhulumende ulayo imali uthengi useqalisile ukuthenga igrain ezancedisa abantu ngikhuluma so bekukhulunywa ngolona every month kuyabe kufuze ubona iwadi yinye ngayinye ibinikwa at least i-5 tons ezomumbu ezothi kuncedakale ngesikhathi lesi esendlala so akula muntu ozathiwa elambile nguhulumende ngesikhathi lesi esobunzima lobu ehlale labo obe-cyclone El Nino oludale i-drought le esikiyo
kube lezo politika phakathi konapho ukuthi ngawashanga uhlisilogan otholiwe
uhlupho luba khonapho thina sijabulela ukuthi khona kuvumakale njalo kunanzelelwe ukuthi indlala emadolobheni ihlala ivalekile ngoba idolobho belisaziwa liyindawo elemali elokudla so khona kuyena kwenza ukuthi badubeke kakhulu abantu abakhona phana njalo amadolobho singawananzelela ekuvoteni akhangelele into ezingcono kulalezo izanu eziphetheyo okuyikuthi ke ubungozi obukhona kungaba yikuthi khona kube sokusuka lokubandlulula kukhangelwe ukuthi umuntu lowo ngowaliphi bandla into ezifana lalezo yinto elubufakazi eZimbabwe ekhona ehleli senzeka since kutholakale i-independence ukuthi kuyakhangelwa ukuthi umuntu usuka kuliphi bandla yilo hlupho olungaba khona lona lolo kodwa-ke uchuma ngabe nxa ekhuluma kukhulumayo kungawumuntu abathi bangakhuluma into bayiphile lokho akutsho-ke kungaqonda ukuthi khona kungaze kwabandlululwa muntu mendeke okusuka kube iluhlupho yikuthi imali uzabe seyithethe nga ngoba ungachecka i-welfare kahulumende ibhazalele phansi umnotho welizwe ubhazalele phansi ngoba umnotho kumele kube yiwo ozakweyamisa i-welfare eyelizwe konke kubhazalele yikho okusuka kutshengisa ukuthi kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu ikakhulu ebantwini abasemadorobheni ngoba i-urban agriculture kayila space njenge ukuthi kuyabe kungathi kule ndawo abantu bazadobhadobha lapha lalaphana
ye chuma kunapho izimbusazo khonapho
nxa ukhumbula emalangeni adlulayo labana upresident wethu udeclare i-state of national disaster mayelana ngodaba lwaloluthi khona siswele izulu njalo ke asila kudla emasimini khonokwana kuvule izindlela ezokuthi ona sesincediswe ngamanye ama-bodies lamanye amazwe ekusidingeleni izimali ezokuthi kudingwe i-grain leyo so lokhu ungakwesabeli we've been assisted by the United Nations siyancediswa even amanye amazwe uRussia labo babe njeyana babuyile uChina babuya bezoncedisa ubana kutholakale igrain yokuthi abantu bengalambi sifuna ukuzama ngamandla onke ukuthi udaba lolu lubuye lungaphathwa ngama-politician luzaphathwa ngama-civil servants ngisho phela o-DA izinduna labantu abanjani abayiwo abazabe bekhamba bekhangela ukuthi khona kanti vele esigabeni lesi kumi njani abahlupheka yibaphi abadinga usizo yibaphi besokuncedakala kuvela khona phana so ngaso kubuya usizo lolwana lubuya lukhangele ngoba antu baya sebebhalile phela amarejista abo lamabizo abo ukuthi hayi lapha sifike imbulesi abona imisho imbule yakoncube hayi ithe yona iyazuza iyathola ekothuma la ithi iyazuza kodwa komthembu ngale bathi hayi umango usezilalela eziko so amarejista lawana asezabuya-ke esesetshenziswa ukupha abantu laba uncedo lonalolu ngendlela eyabuyenzwe ngakho ngikhuluma sokuthi amathimbi kahulumende aphansi kuground besenzela le isurvey engikhuluma ngayo
siyabonga ukuthi lilalele chuma silitshela ukuthi declare nini i-national i-state of national disaster nxa seliyi-declayile sokusethi lilandele ngendlela esalikhetha ngayo ukuthi liyenze njani ukuze kungabi lo muntu ozalawo engivumelana lakho ukuthi kumele basebenze ngona le ndlela ukuthi kungabanjwa kodwa ukuthi akubanjululwa akusilo qiniso kuhleli kusenzakala ngikhumbula kuloko kwakhuluma uminister enkaye laphana ekhuluma ukuthi abantu abangazange bavote kahle bazabulawa indlala.
Lapha lizwe umnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edalela ePhalamende ekubandla leZANU PF lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelelo wenhlanganiso yeFreedom Alliance bexoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7. Okwenzakala eMelika, umongameli Vladimir Putin wele Russia ukwele China lapho ahlangane khona lomunye wakhe umnumzana Xi Jinping bekhulumisana ngendaba ezimbalwa ezigoqela ukumisa impi yakwele Ukraine. Kodwa akula okunenyi okwethule ngohlelo lokumisa impi le. Uhambo luka Putin lulandela olwenziwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken obekwele Ukraine ekuqaleni kwayeneliviki. UBlinken uthembise umongameli Zelensky wakwele Ukraine ukuthi eleMelika lizaphathisa ilizwe lakhe ngezikhali zokuvimba indizamtshina ezohlobo lwamapatriots phezu koncedo oluvele luthenjisiwe nguhulumende weMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akale Russia esehlasele isigaba seKharkiv ngenjongo yokuhluthu namadolobho ambalwa. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungulezo ombusazwe omnumzana Zenzo Nkomo.
Esikubonayo babu Gandhi yikuthi iChina neRussia sebevuselela ubuhlobo obabungathi sebuye badeda ngesikhathi ukuphela kweCold War ngeminyaka yo-90. Esikubonayo manje ukuthi amazwe lamabili sebe sondelane kakhulu njalo bayadingana futhi kakhulu ekuthenini kunengi bona bobabili osokubahlanganisa emizameni yabo yokulwa namazwe entshonalanga. Ukuvakashelana kobumongameli lokho siyakwazi ukuthi iRussia isempini neUkraine okuyimpi osokuwafakile kakhulu amazwe asentshonalanga eEurope neAmerica. Kuphinde futhi eChina siyakwazi ukuthi iTaiwan ngelinye lamazwe iChina ehlali xambukisana neAmerica kulo okuthi ngendlela okubukeka ngayo akukhanyi kuyinto engagcina iphele ngokuthula. So ukudingana kwalamazwe amabili kusibonisa ukuthi sokuyikuvuselela kweCold War noma yayingathi ithe ukudeda ekupheleni kweSoviet Union.
Manje nxa sikhangele lona ilizwe leMelika ngodaba lona lolo lobudlelwano bamazwe la omabili ungathini wena?
iAmerica vele siyayibona ubudlelwano bayo neEurope ikakhulu ukuzwana kwabo neNATO kusitshela ukuthi nabo bayaviva kakhulu okuyikuthi abazibekanga phansi. Sizakhumbula futhi ukuthi enye into babu Gandhi lapha edala lonke lolukhophe yikuthi iAfrika yonkana siye yathanda ungathi ibhekisa amabombo ayo eChina. iChina isithathe ama-project amakhulu kakhulu la eAfrika. Kube sisazi futhi ukuthi iAfrika, infrastructure yeAfrika ukuthi sibe la esikhona kwakungamazwe aseEurope. Noma babe sicindezele kodwa asingeke sikubalekele ukuthi yibo abakhi be-infrastructure esila eAfrika.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli beStudio 7 elithumele ngeWhatsApp.
Ngeli njani Studio 7 kasakazi labalaleli bonke. Ah sesidiniwe thina ngamanga lawo abantu lawo abahlala besithi abantu abafinga indlala. Thina sisebubi ngapha mina ngugatsheni. Hayi indlala iyasichaya abantu. Kanti sinzuziyamba iziyamba ethi abantu bayaphiwa konke ngemvukoba layo liyani iviki liyani uRichard Ndlovu wayikhuluma la ethi abantu bonke. Kanti abantu bonke ukuthi abaphiwa bangaphi ukudla kokona kungaphi. Kaba ke bakhuluma iqiniso nxa ungala kudla sizwe ukuthiwa kula kudla. Nxa kukhona nika abantu abo ukukhulisa ukukhuluma kuphela.
Hayi siyajabula kakhulu masibona kuzana uPF zigwazana zona zodwa. Maybe bengaqambana icorruption yabo ukukhohlakala kwabo kuvele sobala. Ezilungu besilwa soku yasijabulisa kakhulu. Nokutshontsha maybe kungayehla ilizwe libe ngcono. Sikhathele ila masela la, sikhathele ilaba ababulali la. Maybe bengavezana ukuthi abantu abadiliza amatshebha lakho ngobani. Kungavela, sekungavela manje yonke into ukuthi umuntu odiliza amatshe la wana bebhalakho ngubani. Kwayalwa lezi suku. Iqiniso lizovela kuphela. Lemigulugubhiza noPF le. Kuzovela kuphela nakanjani.
Studio 7, Studio 7. Ngiyalibingelela nonke basakazi kwa Studio 7. Ngithi mina thina iyouth sisokola kakhulu. EZimbabwe sihlupheka kakhulu kulu because akunamsebenzi, akuna into ebambekayo nje like iyouth nje ayikho into ebambekayo. Iyouth akusimsebenzi wokuthi kungathiwa bavuka bayohlala emgwaqweni bayathengisa into nje ezingasho lutho. Iyouth kufanele ithole umsebenzi.
Studio 7, Studio 7 ngithimbulise lapho. Ngithimbulise. Ngithi ngiphawule ngalo daba lolwabantwana abaqulekayo lolo. Eish, akuhlungu lokhu. Kuhlungu indlala soyingena kanje elizweni. Eish, abantwana besikolo madoda. Eish, ngaze ngazo ubuhlungu. Ubuhlungu, ubuhlungu Studio 7. Ubuhlungu le ndaba le. Manje uPresident lo wethu abantwana ngeke belambe. Ulokuhle kuningi. Manje abantwana besikolo sebebulawa indlala kanje seze bengasayi lasesikolweni. Uthini umdala lo? Uthini?
Studio 7, Studio 7 njani wasakaza abahle. Siyabonga usinika indaba eze. Nalo mbuzo lo chief usinamagondo ukubana uAmos ukubana usemthethweni yini ukubhadalisa osobho ubana bedindis ama register ama $20 kumbe corruption nje kuphela sali mbuzele kubaphatha baphethe ngezomthetho ukubana usemthethweni indlo
ku Studio 7 Studio 7 kanjani bakhokheli bethu bonke nje lama commentators hayi siyabonga uhlelo lwe Studio 7 ngikhuluma ngilapha eShorotsho kwaJimila indlala abantu makhela lendlini kathi uhulumeni uthini wathembisa abantu ukudla kathi sesisem uhulumeni usedinga amabhiliyoni ezimali lokhu kuyo esithi kukhona kungani abantu bayafa ngendlala akuna nto esingakhuluma ngayo vele ngaphandle kwendlala iyacela bakithi uhulumeni kake omajambe edinga ukudla kwabantu abantu bayafa
Studio 7 Studio 7 mbingeleli kini basakazi lani lonke balaleli labalandeli be Studio 7 ukhuluma ngumavukuvuku umfokambeni lozuka laphana ePlumtree ngibuza nje ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi abantu beZimbabwe bevote bejabulile bechaya impululu kodwa uma kusiyafika lesi sikhathi sebelala ezitridini zaseGoli sebehlala emigwaqweni sebekhala ngendlala for 43 kwaye bengawubona umistiki abayenzayo kwaye senza imistiki yodwa for 43 masivota siyalwa thina sodwa masiqeda kuvota siphuma sijubaleka ilizwe lokhu kufanele sikunanzelele abantu baseZimbabwe yodwa for 43 ambonge
salibonani basakazi beStudio 7 yalibingelela labalaleli hayi siyabezwa abantu abathi nxa abalandeli betripc besolo chabango bona bengene bethi kungani abantu besolo chabango bafuna ukuthi amandebele party umqondisi thina ukuthi sibe kwazi ukuthi kule abantu bakomthokazi kumele bekhululeke sakuzwa ngomqondisi lokho thina umqondisi wami Sfindi wafuna ukuthi yena akhulule abantu bemthwakazi abemthwakazi bangikhona bona abade besidlala umqondisi bakithi mabagebhela umqondisi igodi bebemthuka ku social media la bemlengisa so bekhuluma konke besola umqondisi behlule ukuyahlala phansi lomqondisi secret belungisi nxa befuna amandebele party namhlanje abeTripus nxa besolo chabango labo mama Khuphi kuTripus babuya futhi bona befuna ukuzala imbono yabo befuna ukuthi kuthwe sithi kumele bephathe kuTripus thina kuTripus antisiphathwe nguChamis asimsolanga thina kasimeyisi kasifani labo abayeyisa umqondisi bamthuka uyabona bamthuka ku social media behlile ukuhlala la ephansi bathi bona bafuna indebele liphathe lizophatha kuTripus basolile umqondisi okade efuna ukuphatha elwela imthwakazi bamkhuluma kubi bameyisi sebeseza lembono yabo kuTripus sicela liyekele abantu beTripus bekhululeke bekhulume okusenhlizweni yabo ngeparty yabo lani limele okwenu lingabe zintathele izindaba kumbe ngabantu abazi kakhulu epartini engasoyena.
Labo ngabanye balaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela enimibono kunombolo ezithi +1 0800 265 0318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa labesifazane bekhuthaza ngendlela zokuzinikela, zokuzinakekela ngalezi zikhathi zobunzima bokungaqhubi kuhle komnotho emazweni womhlaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.